Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 yesonto mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impumela yokhetho lweZambia ilokhu ingakaziswa yonke, kodwa esiphumile itshengisa ukuba umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngumnumzana Hakainde Hichilema ngamavoti amaningi kakhulu.
Okuliqiniso ukuthi abantu beZambia bakubonile ukubana lo odepeti ubesebasebenzisa njengomuntu njengomlimi osebenzisa idongi engayinakekeli.
Amasonto amaningi awavulanga namhlanje lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi asengavulwa kodwa kungene kuphela abahlatshiweyo amajekiseni e-COVID-19 womabili.
Namhlanje abaningi abayanga abavulanga njalo amabandla ngenxa yokuthi lindaba ilokhu isaqoxwa ngayo oyokuthi abahlabileyo kube yibo bodwa abangenayo.
Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezigabeni ebesezithiwa ziyagobhoza igciwane ama-hotspots liyehla kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Impumela yokhetho lweZambia itshengisa ukuba okhokhela ibandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema uphambili ngamavoti adlula isigidi esisodwa 1,009,405. Ngemva kokukhonona umongameli Lungu uthi ukhetho aluhambanga kuhle. UHichilema okhokhela ibandla le-United Party for National Development siwancintisa kathathu enqotshwa. Abahlola ukhetho lolu bathi obekumqoka ukuthi uZulu nguye othethe inyathelo lokuvimba ukuqilibezela ngoba engasukanga lapho kade kuvotwa khona elinde amavoti. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo. Saqala ngokumbuza ukuthi ulubone njani lolukhetho.
Okuliqiniso ukuthi abantu beZambia bakubonile ukubana lo odepeti ubesebasebenzisa njengomuntu njengomlimi osebenzisa idongi engayinakekeli bebengalampila kahle ngoba kakhulu besebenza lohulumeni weZimbabwe. Umuntu ngambona senamadalena lohulumeni weZimbabwe ngoba akwazi ukuthi usengenile esontweni yobuthaka. So ngibona ngazathi okwenziwe ngabantu abatsha, untshintsho lulethwe ngabantu abatsha eZambia baphakamile ngobuningi babo bathi impilo yabo izamotshakala, ikusasa yabo kungaqhubeka kubusa lo ubaba ophetheyo. So ngibona ngazathi lathi eZimbabwe intsha ikuhle ukuthi ifunde eZambia ukubana ukuze ibe nekusasa elingcono.
Sifundo bani esingatholwa ngabezombusazwe abeZimbabwe ikakhulu abamabandla aphikisana?
Ikusasa yeZimbabwe isezandleni zabatsha. Intsha kuqakathekile ukuthi ngobuningi bayo ikhuthazane ukuyabhalisa. Intsha kuqakathekile ukuthi ikhuthazane ukusukuma iyevota. Amabandla aphikisayo okuqakathekile kakhulu ukubana abone ukuthi amalunga awo bayakhuthaza amalunga ukubana ebhalise ukuvota, njalo amalunga awo kuqakathekile ukuthi ebekwazi ukuthi akhuthaza izizalwane zelizwe ukuthi ziyevota. And ngemva kokuvota kuqakathekile ukuthi bebone ukuthi kuma-polling stations wonke kulama-polling agents wonke ama-polling stations, hayi ukuthi kwezinye indawo kuthiwa kula-polling station akula-polling agents.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-ibheji likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. ugatsha lwezempila kahle luthi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezigabeni ebusezithiwa ziyagobhoza igciwane ama-hotspots liyehla kakhulu. Kumanani awethulwe izolo lolu gatsha luthi kulabantu abalichumi lasikhombisa 17 ababhubhileyo bebulawa umkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamakhulu amathathu lamachumi amane lanhlanu 345 babanjwa igciwane le-coronavirus okulinani eselehle kakhulu nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kumanani ayizolo bedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 22,959. Iningi labezokholo kaliyanga emasontweni namuhla lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi bengavula amasonto abo kodwa kungene kuphela abahlwatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Abamasonto bathi kuza kuba nzima ukuthi baxotshe abangahlatshwanga yikho bengavuli. Sixoxe lomfundisi uSenis Banda womanyano weZimbabwe Christian Alliance ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amachechi namhlanje abaningi abayanga abavulanga njalo amabandla ngenxa yokuthi lindaba ilokhu isaxoxwa ngayo oyokuthi abahlabeleyo kube yibo bodwa abangenayo emabandleni ngenxa yokuthi ibandla nxa selikhangele i-church ngokwenziwa kwalo kuba nzima ukuthi uxotshe umuntu ozodinga uNkulunkulu. Ngakho singakhangela ukuthi amabandla amaningi ngathi layo nxa sikhangele i-heads of Christian denominations amabishops bathe akumwe akumiwe mbijana kusaxoxisana lohulumende ukuthi kungaba lenye indlela yini engasetshenzwa kulokuthi kuye xotshwa abantu. Njalo siyananzelela ukuthi bona abantu labafundisi kade nje nxa sikhangele uhlelo lokuhlaba beluhamba kakuhle okokuthi asiboni duko lokuthi nxa kukhulunywa kuxoxisana kungafunwana indlela yokusebenza linto ngenxa yokuthi ekugcineni ukuhlaba kumbe ukungahlabi kumele kuthiyelwe ukuthi umuntu azenzele isinqumo engafuqwa kumbe engafoswa ukuthi enze leso sinqumo. Kumele ukuthi athiye azenzele azicabangele ukuthi ufuna ukuthi ahlatshwe kumbe angahlatshwa ngenxa yokuthi ngumzimba wakhe. Kusasa kungaba lolunye uduko kuyakumele ukuthi kube yinto i-decision kumbe isinqumo umuntu abezenzele yena yedwa. Ngakho mbona khonokhu kuqakathekile ukuthi amabandla kunanzelele khonokhu njalo ananzelele ukuthi thina njengebandla kuba nzima ukuthi sifosele abantu kumbe sibabambe ngenkani kodwa siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bekwenze kodwa ukuthi sibabambe ngenkani hayi kuyabe kuyinto enzima leyo.
Nxa usithi lindaba ixoxwa ngayo kutsho ukuthi kukhulunyiswana obani lobani, uhulumende uyakhulunyiswa yini kumbe ungasichazisela nje khona?
Ithi njengoba amabandla ekhulumisane lohulumende nge-statement abasikhiphileyo ngiyathemba ukuthi kuzatholakala indlela yokuthi kuxoxiswane ngoba sinanzelela ukuthi bakhulume ngokuthi kumele amabandla abe ku-National Task Force ye-COVID-19 okuthi ngiyathemba ukuthi uhulumende layo uzaphendula akhulumisane labo kuhle. Embona kungaba kubi ukuthi kukhulunyiswane kumaphephandaba kuphela kungatholakali isikhathi sokuthi kuhlanganwe.
Umfundisi uSenis Banda ngomanyano weZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ziyakhala izakhamizi ku-110 ebulilima West ezintshontshelwa amadonki nezinye izifuyo ngamasela acatshangelwa ukuthi ahlala eCholocho. Kudaba lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso ye-Harbour Cook Trust ibambisana le-Studio 7, uGibbs Dube uyalandisa.
Ziningi izakhamizi endaweni yebulilima West ezikhala ngokutshontshwa kwezifuyo. Omunye wabo ngunkosikazi Vainolia Moyo ohlala eBambatsi.
Ku-110 lapha silenkinga kakhulu eyokucathelwa yizifuyo kodwa njenge-community sahlala phansi sabonisana ukuthi khona ngcono sikweleke sihlangane sibe yintonye kuke kulandelelwe indaba yezifuyo lezi ezicathayo ikakhulu amadonki onkomo kuyahamba nje kuchabalale. Ngikhuluma nje lami ngomunye owacathelwa zinkomo isiba sonke zazingu 80 bahle babuya bazibutha zonke nje bahamba la kathesi angisela nkomo okwangenza ngathi stepikale kufundisene abantu abamjoba ngingedwa nje abantwana kabasa mntanami owayefanele kuform 4 wabhala nzima ngenxa yokuthi izifuyo zami zasezithethwe ngokunjalo siyacontributor siyi-ward 10 i-community yonke siyakhipha ama 20 rand 20 rand ukuthi kuyedingwa izifuyo okwakuqala sakhipha sibili last month bahamba abantu beyingxenye belihlekanyana sibili elithe sisebenzisa ndawonye labo kansili bakhipha labo izimota zabo bakhijima babuya okokuqala babuya la madonki angu-22 abantu babuya bathola amadonki abo bathatha akwaba yisibongo esikhulu kakhulu lo wayezizwa engafisi ecabanga ukuthi uzadlelwa imali kwamsinda kodwa wabonakala wonke umuntu esekhipha okwesibili babuyele nje ngolesithathu last week kade bekhonale babuye la madonki ayi-38
unkosikazi Moyo uthi bayabonga kakhulu abantu ngokwenziwa izakhamizi lamapolisa
abantu bajabule kakhulu bomunye umama uze wangilanda sibili wabuya edlula le donki yakhe wabuya la emzini wami ezongitshengisa ukuthi khangela idonki yami ngiyitholile into elalisitela yona hayi iyasebenza sibili kakhulu ngikhuluma nje ngingomunye okukomiti yakhona eyokudinga izifuyo ngilo baba uJosepha uDube sisebenza sonke ithe sihamba sigqugquzela abantu siqoqa lezi mali siyehlangana sinike abantu ukuthi sokutholakala emalini abantu baphume beyidinga lezo zifuyo ngokunjalo ayi community ijabule kakhulu ngezifuyo lami ngingomunye vele o contributor ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe bazadibela kube bhotabhota bewela lenkomo zami zibuye
unkosikazi sikhathele Dube laye ohlala eBambatsi uyawuncoma kakhulu okwenziwa izakhamizi lamapolisa
kwihlandla lesi-3 bahambile njalo babuye la madonka ngu-38 wona ayedlula 38 amanye alahleke endleleni ayefika kuma-8 kodwa ngokuthi njengoba kuhanje busuku indawo yangikhona kuyazokukhathana amadonka ayehamba laye ephuma ephuma so baze bafika le-38 ngikhuluma nje abuye ehlale o-7 days ukuze omunye lomunye noma ukondolwane noma gwamagwama noma ngaphi ubuye ukhangele amadonka akho batholile ngokuningi bawo bathatha amadonka abo so ngikhuluma nje sihlala 7 days sisiloka siyenzela ukuthi abantu bonke bezwe ngamadonki labo bebethatha amadonki sibili hhayi alokunyamalala okungaqondiyo ngezindawo ngezindawo kodwa hhayi ngendlela okusetshenzwe ngayo hhayi njalo siyakhelene lecholocho singabantu banye indlela yiyo le lathi siyahamba siyela labo bedlulebele so yonke into iyalungiswa so ngendlela nale izakhamizi eziyenze ngayo indlela esilungisa ngayo ukuthi hhayi kusasa kungabi khona ukungazwani phakathi kwethu lecholocho bebona ukuthi hhayi abantu bayabelanda belonda izifuyo zabo
lolu ludaba elilethulelwe inhlanganiso ye-Harbour Group Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7 lelani udaba olufanayo ngeviki ezayo ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland ngokips Dube
lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC
okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hobe ngali tshona njani umthokazo omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethudwa namhlanje igama ngumaikobe namhlanje sixoxa lotsepanginare owenhlanganiso ye-Albino Trust of Zimbabwe sixoxa ngohlelo lwe-albinism champions campaign oluqhutshwe inhlanganiso ye-SADC youth forum Sepang ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okuningi ngohlelo lwe-albinism champions campaign
iyabonga ngizathanda ukukhuluma ngomkhankaso osolizayo ukuthi SADC youth champions for the albinism agenda lapho ebesikhangelele ukuthi sithuthukise indaba eziphathelane labantu abalobala kodwa ikakhulu besikhangele esikubiza ngolini lesilungu sithi ngama-sunscreen lotions lokhu ngabakugcobayo abantu abalobala okubaphathisayo ukuthi loba beselangeni bebehlatshwa zinsaba zelanga ungaba phambanisi emzindeni yabo.
Uhlelo lolu lusiza kanjani abatsha abaphila nge-albinism abadabuka emazweni atshiyeneyo kwele Southern Africa?
Uhlelo lolu luyaphathisa abatsha abalobala ekuthini indaba eziphathelane labo sezizaququzelwa, sezizasabalala, zazakale kundawana zonke nje sikhangele emhlubulweni lo oweNingizimu Afrika. Njalo baphathisa ekuthini ezinye zenswelo zabo sezizananzelelwa sikhangele njalo okwezemfundo ekuthini lo mkhankaso awugxilanga kuphela ekuthini saneliso ukuxoxa imali yokuthenga amafutha lawo esiwathi sunscreen, kodwa sikhangelele ukubana sisebenzelane le nhlangothi ezitshiyeneyo ikakhulu inhlangothi ezikhangelane lezemfundo ukuthi mhlawumbe bangaphathiswa bathole ukubhadalelwa bathole ukuncediswa kukho konke abadunga ukuncediswa ngakho.
Sepang, awusitshela okuningi ngenhlupho zenu njengabasakhulayo abaphila nge-albinism kwele Zimbabwe.
So inhlupho ezihlangana labasakhulayo abalobala yikuswela lawo mafutha esiwathi sunscreen lotion, ngoba lawo mafutha kumele bagcobe impilo yabo yonke kungakhathalekile ukuthi isikhathi sokutshisa nesikhathi somqando. So uhlupho yikuthi kuba lokuswelakala kwemali ukuthi lawo mafutha athengwe, ngoba kukhangalela ukuthi amafutha xa wathole kuthiwa ashibhile $10, kodwa wona adlalela $15. Endeni kwezinye iindawo ezidala ezibalisela oMalawi labeTanzania babulawa laba bantu bahlalela ezalweni, ikakhulu laba babehlala emakhaya okumele bahambe umango omude bafuna bangasayo esikole besesaba ukuthi mhlawumbe bangaqathanyelwa babulawe.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoyitsebang gqiba lingxoxo.
Abafisa ukuba yingxenye yalo umkhankaso bangaxhumana le-SADC Youth Forum, yona itholakala ebulenjini sikhangele kwindawo zokuxhumana ebulenjini. I-Twitter yabo ithi SAYOF SAYOF batholakala njalo kuFacebook SAYOF kulabameli bale inhlanganiso esebenza ku-Southern African Region kulabameli abakhona kumazwe wonke alitshumi lasithupha 16.
Hayi, Zulukandaba, sithanda ukubonga uTsepang Nare ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa iZulukandaba ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk The Connection olevalisayo. Igama nguMaikobe, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Baba.
Siyabonga Mike.
Senhana masiko senzi umandla baba mkhulu.
Okwamanje ngesizwe uGibbs Dube esethulela uhlelo lwezamasiko.
Namhla sixoxa ngokwakusenziwa zintombi kudala lokwenziwa ngezinye kulezi nsuku osokuyisivu kamphunzana nxa sikhangela ke ukuqoma. Silobaba uNkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu, kanye lomama uSeludewa yenothandwa ngabantu abaningi enkundleni yokuxhumana ye-Facebook. Ake sizwe ke ukuthi umnumzana Mathe uthini ngodaba lolu.
Intombi zanamhlanje kazisafanani lentombi zakudala. Intombi zakudala bezithatha isikhathi ukuthi umfana zimkhombe, bezingathatha inyanga ezintathu kusiya enyangeni eziyisithupha. Bekule zinto kade beqala bezikhangela isimilo somfana, umuzi ophuma kiwo, impilo yomfana lemvelaphi yomfana. Begijime bayobuza futhi kubobabakazi ukuthi lo mfana kambe ngabe kulungele ukuba umkhwenyana la kubosisi abadala. Bengavuma, bethola ukuthi umfana ukulungele ukuba umkhwenyana, sebeza kuya ke sebemkhomba umfana. Kebe sokudlule inyanga ezintathu. ezintathu kusiya enyangeni eziyisithupha. Yikho namhlanje ubona abazali bethu behlele emizini yabo ngoba uthando lwakho lwaqinisekiseka, lwaqiniswa lwaba lomkantsho kusukusela ekuqaleni.
Umathe uthi kunengi osokuguqukile.
Intombi zanamhlanje usuhlangana naye ikunike amafoni number ikukhombe namhlanje uhambelayo namhlanje. Leyo ntombi lolo thando ngeke luze luqhubeke luye phambili, angeke luze lulaste ngoba kusuka kungalaqiniso. Leyo ntombi okokuqala kayikufundanga, kayikwazi ukuthi uphila yiphi impilo, ikubone nje ugezile umuhle uzidrayivela imota, ayikwazi leyo mota le wayithenga kanjani. Ngomva kweviki mase kukhombile sezathola ukuthi hayi mani lo mfana lo uyisigebenga, le mali oyiphila ngayo emenza abe muhle ubamba inkunzi. Yikho uzothola manje uthando lwakhona lungaselukuphelela emoyeni njengamakhoba amabele ngoba izinto kade kufanele ukuthi azikhangele sukusela ekuqaleni kazibonanga, sezibona esengenile ethandweni. Yikubona namhlanje imizi yangkhona ichitheka, labazali sokuze kunzima sokuyimvela kancane ukuzothiwa uyalobolisa. Ngoba uzalobolisa umntwana namhlanje kusasa kuyachitheka, inkomo sokumele zibuyele emuva ngoba uthando lwangkhona azange lwaba lomkantsho sukusela ekuqaleni. Sebenazelelana sebehleli bonke balobolana ukuthi hayi lo unje lo uyikhala bani. Ukhumbule ukuthi nxa liqala ukuthandana lizabe liphathana kahle, emva kwenyanga ezintathu yikho lapho selizabonana khona ukuthi lo uyisimo esinje uyisimo esikanje. So into ofanele ukuthi kube thali azifunda lingakakhombani lifundane ukuthi kanti lo muntu uphila yiphi impilo. So akusayenziwa lokhu manje ile intsha manje yikho sokuchitheka kanti.
Umade uthi kudala kwakuthatha isikhathi eside kakhulu ukuthi intombi iqhome ijaha.
Amajaha akudala ayekhombisa intombi aboma 6 months or umnyaka, intombi lokho imbhayizisi ingafuni ukuthi imkhombe noma imfuna. Lokhuyena kwakusenza ukuthi ijaha nalo likuthembe, libone ukuthi khona hayi intombi leyi intombi nje elungileyo. Ngoba kudala kwakungamcabanga ukuthi wawungathi ma ungathi umuntu engathi akufuna khona lapho uvelwe umkhombe, same time wawuyabizwa ngamagama kufanele ugcine asakuthembi. So khokhena kwakunika ijaha isibindi sokuthi hayi kusho lo ngumfazi, mfazi sibili umfazi wokuthathu engimkhombisa isikhathi eside angaka ngize nginqe angaka ngilandelana laye.
Unkosazana Dewa uthi intombi kulezi suku zesaba ukuthi amajaha ayadinga abanye ngesiphangiphangi.
Manje ijaha malibuya kuwe lithi ngiyakufuna, limkhombise manje lithi hayi selu ngiyakufuna namhlanje, uselu kumele amkhombe namhlanje ngoba mayengayekeli ukumkhomba namhlanje ngeke phela azabuye futhi lakusasa. Engabuya kusasa abuye 2 days 3 days agcine ekhathala sesadinga abanye. Mayefika ngale phambili avele khonje semthaye, wena ngaleso sikhathi ubumthanda uzijethe hayi ngizamkhomba noma makuphela inyanga noma ngizomkhomba after 2 weeks, umuntu sedlulile akasekho lapho wena lapho sifuna khona, yena akasafuni sedlulile selithola uthando kwezinda. So akusafani nakudala.
Hange isimalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zuku zonke besilomnumzana Nkululeko Gobalanda Made incwadi kwezamasiko esintu kanye nokusizana Seludewa uthandwa ngabantu enkundleni yokuxhumana eFacebook.
Oliver Lisayo ngumthembo sithemba uKeeps Dube nilale.
Siyabonga Keeps Dube. Sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaNtungamile Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa. Ngiyabonga ukuba sibe lethuba lokuhlangana njalo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele ukuloba kukaMose kumahubo 90. Kwabhalwa nguMose lapha edumisa uNkulunkulu. Uthi yena ku-90 sibala kuvesi ka-1-2. Nkosi, wena uyisiphe isiphephelo sethu ezizukulwaneni zonke. Zingaveli intaba ungawenzi umhlaba lelizwe kusukela endulo kuze kube nini lanini, wena unguNkulunkulu. Lumbhalo umbhalo osinanzelela ukuthi wabhala ngoMose. UMoses yena wayehambe loNkulunkulu kwesikhathi eside, ehamba laye kunkangala ekhiphe khulula abantu eGibhithe. Simbona elwisana loFaro ukwenzela ukuthi abantu bakaNkulunkulu bakhululeke ebugqilini. Sihlangana laye uMose ehlangana loNkulunkulu enkangala, uNkulunkulu eziveza njengegusu elibhebhayo. Njalo uNkulunkulu uthi nxa ekhuluma ngaye uMose uthi kubo bonke abaprofethi akula owambonayo ebona ubuso bakhe. UMose wayelobudlelwano obuseduze loNkulunkulu enjengomngane kaNkulunkulu. Siyananzelela ukuthi u-Abraham laye wayenjalo, kodwa uMose waze wabubona ubuso uNkulunkulu wazifihla, wedlula phambi kwakhe emtshengisa ubukhona bakhe. UMose nguye wabona uNkulunkulu evula ulwandle phakathi laphakathi, abantu besedlula phakathi kolwandle, isimanga esimangalisayo esingazake senzakale. Yikho uMose nxa esebhala lapho uthi Nkosi wenu isiphephelo sethu. UMose wabona uNkulunkulu esebenza esiba isiphephelo, hayikhona kuye kuphela, kodwa wabona izizukulwane lezizukulwane, njalo waze wabona ngelihlo elikhangele lakithi ukuthi kuzo zonke izizukulwane zonke uNkulunkulu uyisiphephelo. Esusa abantwana beGibhithe esigqilini, lalapho bephakathi kobugqili uNkulunkulu wayeyisiphephelo sawo, uNkulunkulu wayelabo. Ngenxa sikhangela sinazela ukuthi uMose ngumuntu owakhulisa uJoshua ekhangelela ukuthi baqhubeke abantwana baka-Israyeli bengaphansi kukaNkulunkulu. Njalo siyakwazi ukuthi uMose nguye wathola imilayo elithumi ivelela kuNkulunkulu. Simbona esiba loNkulunkulu entabeni okwe-40 days le-40 nights. Ngakho wayemzwisisa uNkulunkulu, wamzwisisa ukuthi ungubani. Uyakhuluma lapho uMose uthi zingaveli izintaba ungawenza umhlaba lelizwe kusukela endulo kuze kube nini lanini, wena unguNkulunkulu. UNkulunkulu katshintshi, kumbe sesiku-2021 kumbe kule COVID kumbe kulani, uNkulunkulu katshintshi ubukhona bakhe. UnguNkulunkulu kuze kube nini lanini, wayevele uNkulunkulu lo mhlaba ungabi khona. Manje lokhu kusitshengisani? Okokuqala, siphakathi kwalesi sikhathi esinzima kangake se-COVID, uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Balaleli bami, nxa kulo dubo lalo, nxa kule nkingo lalo, lukhona udokodo lukaNkulunkulu, lukhona lapho ongazifihla khona. UNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Ayiso mali isiphephelo sethu, ayiso hulumende, kodwa uNkulunkulu. Okwesibili, uNkulunkulu katshintshi. Nxa uNkulunkulu wayekhona endulo kuze kube nakathesi, kehlulwa yilutho. Ngakho okwesibili, woba lesibindi nxa uthandaza kuye, kehlulwa yilutho. UNkulunkulu kasoze ukuthi lokhu kimi kunzima kakhulu. Yonke into inkinga ophakathi kiwayo, uNkulunkulu unguNkulunkulu kuze kube naphakathi katshintshi. Ngakho ke ngifuna ukukhuthaza ngalawo mazwi, zifihle kuye.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, sibongile namhlanje ukuba wena uyisiphephelo sethu, impilo yethu yonke ikuwe. Siyabonga abalaleli bami, belalele babusise, bathinte uNkulunkulu ngezwi lakho elilamandla, egama likaJesu, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya sinomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga uNtungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Impumela yokhetho lweZambia ilokhu ingakaziswa, kodwa esiphumile itshengisa ukuba umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngamavoti amaningi kakhulu ngokhokhela ibandla eliphikisayo uMnumzana Hakainde Hichilema. Amasonto amaningi awavulanga lamhlanje lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ebethe asengavula, kodwa kungene kuphela abahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenawo muririmi rweshona.